Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 27 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi abantu asebesinde emkhuhlaneni weCoronavirus eZimbabwe sebebahlanu asebefunyene belegcikwane balokhu bengamachumi amathathu lanye i-31 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezintathu 2,992,970.
Siyabona ukuthi bazama ukuklina obulawayo wabo, but concerning impilo zamavenda kubuhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi vele baza kuya nga.
Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokubasusa ukuthengisela ezinkini yedolobho lakobulawayo.
I-COVID-19 ibuye abantu benganakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abathiya sebedidekile ngokubana kati vele ikusasa iyokuba njani.
Udubo legcikwane le-COVID-19 luqhamuke eZimbabwe abantu bengalindele kwathatha amanyathelo asebangele umonakalo omkhulu ngoba iningi lihle lalahlekelwa imisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba abantu asebesinde emkhuhlaneni weCoronavirus eZimbabwe sebebahlanu ukuthi asebefunyanwe belegcikwane leli balokhu bengamachumi amathathu lanye i-31. Abane abasebesindile ngabesigabeni seMashonaland East kuthi oyedwa uvela esigabeni seMathepeleland North asebebulawe ngumkhuhlane lo. Bane. Uhulumende uthi inani labakade sebehloliwe izolo elizweni lonke jikelele belisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 6,395. Ababili abafunyenwe bele COVID-19 ngomgqibelo ngabadabuka eMondoro eMashonaland West abanakekelwa ukuba bangabe bethelelwe ngugogo obhubhe ngeviki edluleyo ebulawayo lomkhuhlane. Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi esezisondela kwezintathu i-2,992,970. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu athoba munwe munye 965,951. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili i-207,446 asebebulewe i-COVID-19. Amazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu lanye i-31,933 asebefunyenwe belegcikane le-coronavirus njalo selibulele abangaba inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula amane i-1,423 kwasinda inkulungwane ezedlula eziyisithupha lengxenye i-9,566. Abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende esokubasusa ekuthengiseleni enzinkini yedolobho ukuze bayethengisela endaweni ezakhethwa ikhansili isebenzelana lohulumende. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abathengisela izilimo ezehlukeneyo edolobheni lakobulawayo ku Fifth Avenue Market balawe ukuba basuse yonke impahla yabo edolobheni bayosebenzela duzane lalapho abahlala khona osokukhube abantu abaphila ngokuthengisa. Unkosikazi Deborah Mugasa wenhlanganiso yebulawayo Vendors Traders Association uthi linyathela elibuhlungu leli.
Sizobuhlungu noma nje at the other end siyabona ukuthi bazama ukuklina obulawayo wabo, but concerning impilo zamavenda kubuhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi vele baza kuyanga. Lalokho abakukhulumile ocity council ukuthi sokumele bethathe imalayisensi yama-farmers what i-procedure yangkhona vele mbone ngathi izaba nzima kakhulu kwamanye ama-old vendors sibile athengisa kudala.
Unkosikazi Mukhasa uqhubeke ethi okudanisayo yikuba umanisipala lohulumende kabazange bathanda ukuzwa ukuthi bona bathini ngalokhu.
Sasibizwanga ukuthi sihlale ku-round table sitshelwe ama-pros and cons of ukuthi why sesikhitshwa. Yebo, siyananzelela ukuthi kule coronavirus le khona, siyananzelela ukuthi impilo zabantu ziqakathekile, kodwa futhi ngesinye isandla impilo zabavenda yikho lapha de bethola khona izikhulu fees, bethola khona amarenti.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosi Khona Dibiti uthi isinqumo sikahulumende lekhansili sizanceda, kodwa abaphila ngokuthengisa bazalahlekelwa ngabathengi.
Ngombono wami ngibona ngani uhlelo olulethwa nguhulumende lokuncedisa ama-vendors uku-decentralize i-supply ye-produce kunganceda kakhulu, ngoba besibona umama besuke ezindlini ngama-4 o'clock ekuseni begijimela kwi-market ukuthi beyithola amatamatisi lempida. Ngombono wami ngibona ngani kulalawo ade besebenzele e-town ukuthi uyabusula ama-customer akho awaziyo ukuthi umsiko wakho ungaphi, bengaba le nkinga ngoba kuyaso kufanele udinga indawo entsha.
Ukhansila ka-Ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi njengekhansili benzela ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngoba bengazi ukuba uphela nini.
Bangathengisela duzane lemakhaya abo kuzayenza ukuthi bengabi le ndleko ze-transport, njalo babeduze lezi zakhamizi okumele zithenge. Njalo sizama ukuthi njengoba siphakathi kwemikhuhlane yabo corona asikwazi ukuthi kuphela ukuze si-avoid ukuthi abantu beminyane. Amavenda lawa siwalungisela izindawo ezigabeni ezigabeni. Njalo kasikwazi ukuthi after COVID leyo kuzaba nini, ngoba akulo kwazi ukuthi izaphela nini.
Umqondiso wenhlanganiso wabakulumsebenzi eyabulawayo Vendors Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi kuzaphazamisa ibhizimusi yabo.
Inyathelo le-lockdown basuke edolobheni bayedingisa emalokitshini lizaphazamisa kakhulu abantu abesebejayele ukuthengisa edolobheni. Bebesela abantu abathenga kubo abasebajayele besuke indawo yabo lapho kade sebethembele khona, okutsho ukuthi nxa kuthiwa besuswe kuzenza ukuthi kuphambanise imali abazitholayo.
Uhulumende uthethe isinqumo sokuba abaphila ngokuthengisa laba kumele basuke ekusebenzeleni enzikini yedolobho. Abekhansili yakobulawayo labo bahle balaya abaphila ngokuthengisa ukuba bathathe impahla yabo yonke okwensuku ezimbili lamhlanje lakusasa, kungedlula lapho ikhansili izathatha lezo mpahla njengezibi. Ikhansili isikhethile indawo emalokitshini lapho abantu abazathenga bethengisela khona, njalo zonke indawo ebezithengisela abantu izilimo ezehlukeneyo sezizavalwa lalapho umkhuhlane we-COVID-19 ungedlula. Abathengi labathengisayo bazayaziswa ngendawo lapho osokumele bathenge bethengisela khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Amazwi kamphathi ntambo wezemali kwele South Africa umnumzana Tito Mboweni awukuthi kuphela udubo lwe-coronavirus abokuza kabasoze bavunyele ukwenza imisebenzi yezitolo ezincinyane ezithiwa ngamaspaza lama-tuckshop ngesilungu asechiye izizalwane zeZimbabwe zisenwaya impumulo. Amaspaza la asedolobheni le-Johannesburg iningi lawo ngawezizalwane zeZimbabwe. Sixoxe lomgcini sihlalo enhlanganiso elwela ilungelo labokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngokubona kwethu sibona ingathi lomthetho lo ufuna kubekwa nguhulumeni kasiubone ukuthi uzowanelisa ukuthi usebenze ngoba abantu bokuza kabanikezwa nemali yokuqala ibhizinisi baziqalela bengenalutho basebenze kuze kube sebusuku bavuke ekuseni kakhulu okungeke kwaneliswe ngumuntu nje ongazimiselanga ukwenza lokho. Kungakho sithi kunolwazi olukhulu oluningi oludingakala ekuzwisiseni inhlobo yebhizinisi esikhuluma ngalo elamaspaza shops. Uhulumeni akakuzwisisi lokho kanti sike sakhuluma naye ngonyaka ophelile phambilini ukuthi azwisise ukuthi ikhono lokuthi umuntu abe nebhizinisi elincane elifana namaspaza shop lisuka kulokho esikubiza nge-after sale service kumbe i-late hour service okuzokwenza ukuthi abantu bangayi egaraji nasespa ngoba njengamanje amamolo asetholakala kuwonke amalokishi. Ngakho ma abantu bamaspaza bangafuna ukuthi bathengise ngesikhathi esifanayo nelase seyitolo ezinkulu abantu bazogcina beyiyela eyitolo ezinkulu bangayi kubo. Yilokho uhulumeni okudinga ukuthi akuzwisise ukuthi le mithetho afuna ukuyibeka ayimemezeleyo ukuthi iphumelele aqala ukubeke ukumenyezelwa le mithetho.
Ngokubona kwakho izaphumelela yini imigoqo le nxa sikhangela ukubana iningi labadabuka khona ngapho eSouth Africa bakhanya bengani kabafuni ukwenza imisebenzi yona le okuthiwa isizenziwa yibo.
Sikubona ukuthi izophumela njengoba bese ngishilo nje ngoba kudinga ukuthi abantu bazimisele ukuthi baqalele amabhizinisi kumpa abantu bazimisele ukusebenza izikhathi lezi ezingajwayelekile ngoba lokhu ngokubizwa ngesilungu ama extraordinary hours kumbe izikhathi ezingajwayelekanga ukuthi abantu bazisebenze. Kasikubona ukuthi izizalwane zalapha ekhaya zingakuthanda lokho ngoba kuzosho nokuthi umuntu usebenza ngama weekend aphinda thola off phakathi kweviki alale phakathi nosuku okuyimisebenzi nje ethathwa ngabantu bokuza kanti njalo naleya amabhizinisi ulwazi lolo nekhono elidingakalayo eliphethwe ngabantu bokuza nokuzimisela kwabo kasibona ukuthi lizotholakala lapha ekhaya. Bese kusithi indaba yasemthethweni lolu daba sesike sakhuluma ngalo masibheka ukuguqula kwemithetho yabantu bokuza esikubiza nge-Refugees Act eqale makuqala lonyaka ukuthi le mithetho khona lapha ehambi inqabele khona abantu bokuza ukuthi benze imisebenzi ethile uhulumeni aphinde athembise ukuthi uzobaholela imali labo bantu. Kasikubona ukuthi uhulumeni uzaba nayo leyo mali esikhwameni sakhe ukuthi anelise ukuhola abantu bokuza. Kungakho sithi kuzoyehluleka okwesibili futhi sizoyisa enkantolo enkulu le ndaba.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza kwele South Africa eye Africa Diaspora Forum ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kwele South Africa. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Udubo lwegcikwane le-COVID-19 luqhamuke eZimbabwe abantu bengalindele kwathathwa amanyathelo asebangele umonakalo omkhulu ngoba iningi lihle lalahlekelwa imisebenzi osokudale olunye njalo udubo lokuhlukumezeka lemikhuhlane yengqondo ebantwini abanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu liyazibuza ukuba ikusasa ibabekeleni ngoba bengasela themba ngenxa yenguquko ephange yabakhona ebuye legciwane lecoronavirus. UZulu uveza ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni kanye lomhlaba wonke jikelele ngoba iningi lisengozini yokuphelelwa imisebenzi langendlela yokuziphilisa. Umnumzana Xolani Songo isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabaphila ngokuthengisa.
Hey, angisakwazi sokunzima istress aye. Angisakwazi ngenzeni. Yabe sithembe ukuthi ema-free market sithengise. Amanye ama-region akuthengiseki. Imali siyithola ethawuni. Sitheulala lucabanga ukuthi imali ayithola ngaphi. Hey, kunzima. Hhayi, asakwazi senzeni. Sibuhlungu uyazuphelela ukuthi uzuyenzeni. Akunzima.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Richard Bites Trust, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi igciwane le-corona lilethe ukuhlukumezeka ebantwini abaningi.
I-COVID-19 ibuye abantu benganakaneleli, kungakho kwenzakala kwayo nje isuke yaletha obudlwangudlwangu empilweni zabantu abaningi abachiya sebedidekile ngokubana kade vele ikusasa iyokuba njani. Silabo laba abaphila ngokuthengisa, silabo laba abaphila ngama-cross-border and nxa sokube nje ngesikhathi esinje umuntu sezibuza ukubana kuyini okulandelayo ngami. So ye, isikhathi lesi siletha sekudideka kakhulu engqondweni zabantu abaningi. Kudingakala sibili ukubana abantu bencediswe ngama-psychosocial support in terms of food. Kanti vele bangathini ukubana bengadideki kakhulu ngomumo nalo.
Unkosikazi Caroline Lea ongumongikazi kobulawayo upha izibonakaliso zomuntu odidekileyo engqondweni.
Umuntu uyaguqula izenzo zakhe. Umuntu wade thanda ukuhleka uzathola ukuthi uyaphangisa. Abanye abazi isolated but umuntu yankona uyaqalisa ukukhuluma kakhulu. Siyabona umuntu osihlalize njalo ikhala ngokugula ikhanda umzimba wonke. Omunye njalo uyakhuluma ukuthi ubuthongo kabo buyi. Omunye usuza zikhangelele phansi njalo angenele ngomcabango ukuthi ngabe uyazibulala. Omunye njalo uhlabe ngomuntu ololaka kumuli yakhe. Nxa kuyikuthi uyathola imali omunye ayidlalise ukuthenga imidakamizwa lotshwala izama ukucitha imicabango. Amanye sibili ugcina esegula eselemkhuhlane njengabo BP, imkhuhlane yenhliziyo. I-stress idalela okunye ukugula sibili ukugcina kubulala umuntu.
UDokotela Mthabisi Bebe ukhuluma ngendlela ezingenza odidekileyo angaze wacabanga kakhulu.
Iningi selilakho ukuba ligcine selisiba lemkhuhlane yengqondo okuthiwa ama-mental health related illnesses. Ngakho ke abantu bengazinceda njani besezindlini? Okokuqala, ungachoni endlini uhlezi kumbe ulele embedini. Kuyakwenza ucabange kakhulu. Vuka uyenze something. Okwesibili, kumele u-exercise uqinise umzimba wakho. Okwesithathu, khuluma labanye, khuluma nezihlobo zakho, ufonele abanye, ungacabangi wedwa. Okwesine, nxa ungabona usuthwele nzima kakhulu, fonela abempilakahle, fonela odokotela, bakhona abayelapha imkhuhlane yengqondo, bekuncedise.
UDokotela wengqondo uNkosikazi Nombulelo Kroko uthi abantu bengaze balahla ithemba lanxa kukhanya kulufifi phambili.
Isikhathi lesi esinzima kangaka ese-COVID-19, kuqakathekile ukuthi abantu bahlale ngekhaya. Kulokuthi uhlale ucabanga ngemali ukuthi uzaphila njani kusasa kumbe uzadlani. Kungcono ukuthi yenze imisebenzi endlini, hlale imuli yakho, xoxanini, yazanani ngcono, thatha isikhathi ube lomkakho, thatha isikhathi ube labantu bakho, lidlale amagame. I-COVID-19 asozihlale ikhona. So uqakathekile kakhulu ukuthi siqakathekise impilo yethu yakusasa. Kulokukhala kakhulu ngokuthi kodwa ngihambe phandle, othi ngiyedinga imali, othi ngiyenza lokhu lalokhu ya.
Abogatsha lwezempilakahle batshele umhlangano lentathela izindaba ngeviki edluleyo enkundleni yebulenjini ukuthi uhulumende okwamanje uphakathi komsebenzi wokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa ngasikhathi sinye, ulezinye inhlelo zokusebenzelana lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilengcwethi ezingaphathisa abayabe sebewelwe ludubo lwemkhuhlane yengqondo ngenxa yokuhlala ngekhaya ngalesi sikhathi se-lockdown. Ingcwethi zezempilakahle zicebisa uZulu ukuba axoxisane labanye njengendlela yokwehlisa ukudideka engqondweni, njalo uma umuntu esethe wazizwa engesenelisi esesindwa yimpilo, uxwayiswa ukuba adinge odokotela abangamncedisa, ngoba ukuhlukumezeka kwengqondo kulakho ukugcina kudala eminye imikhuhlane enjengeyenhliziyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abasala kwele Botswana ngesikhathi lizwe lelo lisungula uhlelo lokuvalela abantu ukuhamba-hamba olwe lockdown, bathi sebeqale ukubhekana lodubo lwendlala. Ezinye izalane zeZimbabwe zaphanga zacela ukuphindela emuva zisesaba indlala. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGaborone kwele Botswana.
UMangoyi useqala ukulala eziko kwabanye abeZimbabwe leBotswana ngesikhathi ilizwe elingumakhelwane lokuhlelo lwe-lockdown. Uhlelo lwe-lockdown lutsho iningi eleZimbabwe liphila ukubamba-bamba imisebenzi yezandla, alisatholi okokuziphilisa. Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Zodwa Ncube uthi sebuqalile ubunzima ngoba isilinganiso sokudla kwakhe sesiqala ukwehla.
Kunzima, sibili kuza kuba nzima ukuthi imali uyayithatha ngaphi. Njoba likwazi ukuthi sivela elizweni elichisayo umuntu wenkosi, ukuthi lo wakukhona okwakusebenzele vele kwakuvele kukuncinyane, wathatha khona okokudlanya nokulinganeleyo ukuthi ngasithi kumbeni ya ingxenye kuyakuthi kusiya future umuntu kuphutshela. Manje Mangoyi sibili useseceleni kweziko sendlukulezilusuku sibili.
Abakade befisa ukuphindela ekhaya baphiwa ithuba emavikini edluleyo, iningi likhala ngokuthi lingabulwa indlala uma lingahlala kwele Botswana ngesikhathi se-lockdown. Uncube uthi akuzange uqume kumqondo wakhe ukuthi aphindele ekhaya ngoba ekade cabanga ukuthi isimo sizaphanga sidlule.
Ingqondo yokuphindela sikangizangitshenyiwe la, ngoba ukuphindela emuva vele uyabo ukhangelele ukuthi lalapho engiya khona kunjani, lokuthi ngizade ngiphenduka ngithole isimo senjani. Ngangiselingisela ngenje ukuthi ngizabe ngilokhu ngihlezi kuphela ukuthi ingxenye mzukwana kuvule kumuntu ekwanisa ukuthi khona kuyehambe ithanyela emagumeni abantu, njengoba vele ngikwenza ukuhamba ngithanyela emagumeni abantu ngitholele labantwana ukudla.
Ngesikhathi uhulumende weBotswana ekhangele ukuphathisa izalwane zakhe kuqala ngokudla, abanye abeZimbabwe sebebone kungcono ukuthi bancedise abanye babo ngokudla. Inhlanganiso ebona kulondolozwa kwamasiko esibanye Cultural Society elamalunga abadabuka eZimbabwe ithi sibone kungcono ukuthi iphathise labo abangabe ibhekane lobunzima. Ilunga lesibanye umnumzana Mthokozi Simpofu uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bathathe leli nyathelo.
Siyinhlanganiso yabantu besintwini kwele Botswana osibanye. Yes, sile project enkulu kakhulu eyokuthi sibone ukuthi lati siyafaka isandla kulabo abaswelayo. Singusibanye siyinhlanganiso. Icebo lethu libhese ekutheni sile mali esiziqoqayo esiziqoqa kumalunga ethu awesibanye khonapha abanelisayo. Imali lezo zizasiza labo abaswelayo.
Umbofu uthi amalunga esibanye azaphathisa ngendlela ezijeneyo ukubona ukuthi abanye babo ababulawa indlala.
Siphinde sibe lokudla esizabe sikuqoqa sikuthatha ebantwini bethu abalokudla okuningi, lakho sikudlulisele kulabo abanjani abaswelayo. Sesihlabile umkhosi kumalunga ethu abanelisayo ukuthi beze basize. Sesile list futhi eyalawo ama-families aseswela ukudla khonapha kwele Botswana bengabe eZimbabwe. Esizathi emalangeni sibone ukuthi sidistributa njani khonokho siyabe sesikutholile.
Uhulumende weBotswana wakhalela ukwengeza amalanga e-lockdown wona okumele aphele ngolwesine. Umongameli Mkhwetsi Masisi ukhalela ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngesimo selizweni okwamanje namhlanje ntambama. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaburon kwele Botswana.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu elizweni abeZimbabwe Football Association bathi imali abazayithola ivela enhlanganisweni yeFIFA imali abavele behlezi beyithola ngaphansi kohlelo lweForward program. Ngakho ke ayisiyo abangayisebenzisa ukuphathisa amaqembu enguqu ngesikhathi imidlalo imiswe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ensukwini ezedluleyo yethule imbiko othi iza kupha inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emazweni atshiyeneyo inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola aseMelika. Ngemva kokuphuma kwalumbiko wabeFIFA, bakhona abakade sebesithi imali kumele iphathise abaphatheke kwezomdlalo wenguqu njengoba imidlalo imisiwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZifa uXolisani Gwesela uchasise ukuba imali abazayithola emalangeni yayilani lomkhuhlane weCOVID-19.
Imali leyi ekhulunywe yiFIFA uzayithola imali esivele siyithola kwesithi ngesilungu yiForward program. Zizimali ezinceda ama-member associations eFIFA. Siyazawuzula ukuthi kuleyinyaba ithi yi-relief program leyo ezanceda amazwe alinyanzwe kakhulu yi-corona. Ngakho sesibhalele bonke esibathi ngesilungu ngama-members ethu ukuthi basitshele ukuthi kuyini kanye udubo abahlangane lalo ukuze sibancedise ngemali lezo ezivela ku-relief fund.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 noSiphambaniso Dube uthi sebeke bacelwa ukuba batshele inkokheli yeZifa ukuba bathinteke kangakanani kumiswa kwemidlalo elizweni njalo balinde ukuba babone ukuba sizobani abazaluthola.
Uncedo lweZifa silukhangelele kakhulu sibili ngenxa yokuthi i-COVID-19 le iyenze izinto zabanzima bese siqalile ukulungiselela i-2020 soccer season. So nxa iFIFA isikhangela ukuthi ithi bailout, that's ukukhangelela ukuthi isiphathise kakhulu ngoba vele nxa sesibuyela kufana lokuthi sizaqala katsha ukuprepare for i-2020 season.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mkokwari uthi yena kuza kuba nzima ukuba abaphatheke emdlalweni wenguqu baphathiswe bonke ngoba isimo ababhekane laso sehlukene kakhulu.
Kodwa ungathi ungananzelela wonke umuntu afethwe yi-coronavirus, umuntu ozakhethwa ukuthi enikwe ngubani, kuncitshwa ubani, nguyiphi player kuzothiwa imali yakhona izahamba kuye. Ngokubona kwami imali imele ifakwe ku-development yebhora, sikhangele ukuthi ihamba ku-development yebhora kulokuthi imali leyi inikezwe ama-players azayidla, ingasoze iphathise ku-development yenguqu yeZimbabwe.
Amaqembu adlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League lamanye adlala kusigaba sika-Division 1 yiwo asenkingeni kakhulu ngoba wona iholisa abadlali kanye lezisebenzi zawo, ikanti iningi lamaqembu adlala kuzigaba ezingaphansi kawaholisi abadlali. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-PSL athola imali yokuholisa abadlali emalini yabe ibhadalwe izibukeli. Inhlelo zemidlalo kweleZimbabwe zimiswe ngesikhathi kusethulwa umlayo wokuba abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Lesi sikhathi siphinde sangezelelwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane le-corona lilokhu lisanda elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngokobulawayo nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu asebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu abaphila ngokuthengisa izithelo lembhida ehlukeneyo kobulawayo. Baveza ukukhathazeka ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokubasusa ekuthengiseleni enzikini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi nxa lingalalelanga lolu hlelo liyakwanisa ukuluzwa njalo ebulenjini be-internet ku-www.voandebele.com. Oluvalelisayo nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.